So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siya hlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kunhlangula 2023. Yimi untungamili nkomo ezihamba phambili. Amalunga ezano PF edalele parlamente apasise umthetho osolwa ngabanengi o-Criminal Law Amendment Bill. Obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona owenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zisole ilizwe lazo kumbe uhulumende. Abalokhe bengakayihlola amabizo abo kuvoters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokugcina. Ngakolunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhitshwa kusasa. Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhlaka 23 kuNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezano PF edalele parlamente izolo ntambama apasise umthetho osolwa ngabantu abanengi o-Criminal Law Amendment Bill obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona oyenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Amalunga amabandla aphikisayo athi ele Triple C lele MDCT ehluleke ukuvimba lokhu ngoba izano PF yilamalunga amanengi kuleli dale. Abamabandla aphikisayo laba labalwela amalungelo oluntu bathi umthetho lo ujonge ukuhlukuluza abantu abasola umbuso wezano PF. Phansi komthetho lo kuba licala ukuthi izizalwane zakuleli zikhulume labo hulumende bakwamanye amazwe ngendaba uhulumende weZimbabwe athi zilakho ukulimaza ilizwe. Namuhla lusuku lokugcina lokuthi abantu abafuna ukuvota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi ukhetho luza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Uhlelo lokuhlola amabizo lolu olwe-voters roll inspection luqale mhlaka 27 kulinyanga njalo abantu abanengi bebekhala ngokuthi kabawatholi amabizo abo ku-voters roll. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka lona luvalwa kusasa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Useni Sibanda yena othi abalokhe bengakahloli amagama abo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission namuhla njengoba kulusuku lokugcina kanti lalabo abalokhe bengakabhalisi kumele bayebhalisa nanku phela lalo lolu hlelo luqhitshwa kusasa.
Okuqakathekileyo ukuba wonke umuntu ahambe ayekhangela ukuba ibizo lakhe likhona ku-voters roll. Lokhu yikuthi umuntu akukhangele ebulenjini kodwa ahambe ezikhangelela lapho kumele avotele khona. Kuyinto eqakathekileyo leyo ngoba awusoze uvunyelwe ukuba uvote nxa ibizo lakho lingekho ku-voters roll.
Iyona iZimbabwe Electoral Commission ungathi ilulungiselele yini lolukhetho ngokugcweleyo njengoba sibone abantu abaningi bekhala ngokuthi amabizo abo kabawatholi kuluhlu lwe-voters roll.
Nxa sikhangele mbona ngani lokhu kulomsebenzi okumele wenziwe ngokuphangisa ngoba nxa sikhangele ilanga lanamhlanje sithola imbiko ebantwini abaningi ngoba amabizo abo ungabe kuyikuthi kawakho kumbe asendaweni ezikhatshana nalapho abakhona okokuthi kuyinto okumele ilungiswe yiyo iZimbabwe Election Commission. Kuyinto eqhakathekileyo ngoba nxa ibizo lomuntu lingekho kuhlulo lolo le-voters roll, engeke akwanise ukuba ayevota kumbe abe yingxenye yokuvota. Ngakho kuyinto eqhakathekile kakhulu. Ngathi nje vele lona ukhetho yi-voters roll. Nxa ingekho akungeke kwaba lokhetho ngoba yikho lapho abakhangela khona igama lakho bese bekuvumela ukuthi uhambe uyevota. Ngakho-ke le yinto eqakathekileyo okumele ilungiswe iZimbabwe Elections Commission ngokutshetsha ukwenzela ukuthi abantu bonke basuthiseke ngokubanjwa njalo langomsebenzi lo ozakuba khona owukhetho.
Bayakhala njalo abanye ngokuthi kumenyezelwe ukhetho umthetho we-Electoral Amendment Act ungakapasiswa, ungangokuthi inguquko ebikhangelelwe phansi kwalomthetho ayiseyikusebenza kulolu khetho. Ungathini ngalokho? Ngoba siyabona abanye abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi ngaphandle kwenguquko ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Kulusizi kakhulu ukuthi abantu abaningi kade besebenza besenza ama-contributions bekhangelela ukuthi kube lo tshintsho olungaba khona kwezinye izinto ezilotshiweyo ngomthetho wokukhetha lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangele ukuthi kulabantu abanjengabomama lama-youth ade khangelela ukuthi bangathola amakota amanye khonaphana, ingxenye ezibekwe eceleni eziyabe zikhangela omama kuphela, ezinye zikhangela abatsha kuphela. Kodwa ngokukhanya ngani isikhathi sakhona soze sibe khona nxa sesikhangela ilanga eselibekwe ngumongameli ukuthi akusoke kukwanise ukuthi kwenzakale lokho. Iparlamenti ayisoze kukwanise. Kulusizi kakhulu ngoba bekuzayenza umehluko kunani labo mama abazaba khona le eParliament, lenani lentanga ama-youth esiwafunayo. Labo mama siyabafuna njalo ukuthi bebe khona ukwenzela ukuthi izinto ezihlupha mama lezinto ezihlupha abantu abatsha zibe khona kuParliament, kube labantu abazimelayo.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amabandla ezombusazwe athi lanxa imikhankaso yawo iqhubeka aselumelele ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga ePhalamende kanye lomongameli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Ngokwazisa ukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Kodwa amabandla aphikisayo afana le-CCC akhala ngokuthi bekungamelanga usuku lokhetho lwaziswe idale lePhalamende lingakapasisi umthetho ophathelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill. Ukwaziswa kosuku lokhetho kutsho ukuthi inguquko ebikhangelelwe phansi komthetho lo ngeke isetshenziswe kulolu khetho. Sixoxele sikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Ukulungiselela ukhetho ayisiyonto engahlupha i-Citizens Coalition for Change, ayisiyonto esihluphayo thina. Into ehluphayo nje ikuthi sokulemigoqo esifakwe endleleni, sokulemigoqo owenza ukuthi ukhetho olubuyayo lungabi lukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladlame, ukhetho esingathi thina ukhetho oluphucukileyo. Ngoba ukhuluma esikwenzayo okwamanje sizananzelela ukuthi abantu abaningi sebelahlwe, abasayenelisi ukuthi bevote ezindaweni ade bevota. Kulabantu ababevota kususela 1980 ku-polling station eyaziwayo ukuthi namhlanje bazibona sebengekho ku-voters roll. Ikwenzwa ngabomo kweZimbabwe Electoral Commission yona le esihlala sibabaza ukuthi kayibe yinhlanganiso ekhululekileyo. Amalungiselelo okhetho ayisiyonto esingayikhuluma kathesi ngoba thina sihlala sihlomile njengamaqhawe kamzilikazi. Kodwa into esingakhuluma ngayo yikuthi sokulemgoqo esilokhu ifakwa endleleni. Imgoqo enjengokuthi amabizo asekhichiwe ku-voters roll.
Ungathi lokho bese kungcono yini? Sokulungisisiwe yini?
Sokulamahonga-honga, into esingelaqiniso layo ukukhonona abanye bathi khona bekusetshenziswa iregister yeZANU PF ufakwa amabizo eZANU PF amanye amabizo angaziwayo ekhutshwa ukucabangela kwabantu asikwazi ukuthi liqinisa yini kumbe nathi kodwa into ekhulunywayo ngabantu awungathi ungena eZEC balayo abayibiza bethi alpha numeric iregister yabo ekhanyisa ubuso lakho konke ama details awomuntu afakwa skathi iregister into emangalisayo ikuthi nxa sokuprintwa iregister kumbe iroll eya kuma polling station sotholakala ukuthi istation iba le 440 amabizo njenge police station eBradfield tholakala ukuthi lamabizo ayi 442 kodwa bona abezek besazi ukuthi ipolice station imele ibe labantu abayi 1000 so sikhuthaza abantu ukuthi baphume ubunembe bekhangela amabizo abo bengaswela bekhona ngale ezek
umnumzana Swithan Chirodza ngowebandla le-CCC sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngabanye abathi kunenge okusilelayo okumele kugcwalisiswe phambilini kukhetho
sikusadak region la esilandela khona indlela isadak eqhuba ngayo ukhetho silandela ilokuze indlela esiqhuba ngayo ukhetho lapha kusadak region yiko sikwenzayo kanye yebo phela bavunyelwe labo abanye ababe le ndlela yabo ukuthi bethe hayi kodwa lapha sibesicela kutshintshwe lokhu lapha ngokuhamba kwezikhathi ezinye izinto ziyaguqulwa nje lapha lalaphayana kodwa kungayisiyo into embi but ukhetho kumele liqhubeke ngoba isisekelo sombuzo sithi ukhetho kalube khona akusokuthanda komuntu akusokuthanda kwabani isikhathi sokuhleleka kokubuswa kwelizwe ukuthi kulandele umthetho ekhona ikakhulu isisekelo sombuso yelizwe leZimbabwe esiyiswe silawula inhlelo zonke ezimele zilandelwe ihulumende lamabandla ezombusazwe so akula indlela etshintshileyo njalo akula muntu ongakhala ethi yena akukungani ukhetho lisiba khona kathesi njalo yini kungani kulalokho okusilelayo kumbe lokhu lalokhuyana yebo phela kungaba khona okukhala njengoba ngisitsho kodwa isikhathi sokukhethwa yisisenesi isikhathi sokukhethwa sifikile akuguquleki lokho
lina kuZANU PF lingathi lilungiselele yini konke kuhamba kuhle selimelele umzukwana welanga
ukulungiselela nkomo kakhulu kubonakala ngempumela yokhetho ukuthi hayi neqiniso laba bebezilungiselela abangazilungiselelanga asambene ekhethweni kuphuma kuphumayo yikho kukhona abantu yibo abakhulumayo isihluzo ngabantu yikho okuqakathekileyo khonoko asihambeni ekhethweni okunye kuzaphuma khonapho kodwa mina ngokubona kwami thina njengebandla hayi amalungiselelo ayenziwe sibili kodwa phela yiko kuyabuya phela isikhathi sokukampaigna nkomo ingathi nxa sesikhangela kungathiwa inomination code ingahlala abantu sebelenyanga yokukhankasa yiko sizakhankasa ke sidinga usekelo kumulini yeZimbabwe
abamabandla aphikisayo bakhala ngokunye bathi i-voters roll lokhu ingekho lokhu besaliswa ukuphuma emsakazweni zikahulumende la semaphephandabeni kahulumende bathi zonke lezo izinto ezenza ukhetho lweZimbabwe lungabi ngolukhululekileyo
okukhona nkomo yokuthi i-voters roll kayiphumeli ibandla elinye amanye babandla engayitho ngokwamabandla wonke i-voters roll izatholakala ngesikhathi izekhe ezayikhulula aza khipha khona ukuthi amabandla onke ethole i-voters roll izatholakala ngoba kathi sizekhe sesebhizi kathi sikwenziwa i-verification exercise kuyathi nxa sokuphelela i-exercise kube sokusibalela ukuze esilungeleyo ukuthi itholwe amabandla azombusazwe okokusakaza lokhwana kulamaphephandaba lalaba abanye be-OZBC kunjana nje ungakhangela emazweni anjengabo America nalawo abathi bona balandela sibili ulungelo loluntu ngokugcweleyo besenza izinto zonke bethi bona bayenza izinto ngendlela ehlelekileyo kodwa uzathola labo CNN labo bani bani besiba lamaceli abamelayo nje lamaphepha ndawo siba besuthi hayi labo abamelelela icele bakhuluma kakhulu lakini kunabo kustudio 7 kuyakhulunywa ukuthi lina lekelelela elinye icele elithile babe bekhuluma nkomo abantu abayekeli ukukhuluma khonokho so ngawo ke lokwana sizokuphela ukukhala kwabantu
umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF ngemva kokumemezela usuku lokhetho izolo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise kweMalawi ukuya kwethekelela usowabo wakulelo lizwe umongameli Lazarus Chakwera okwensuku ezintathu Inhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo sokubangele ukuthi impilo ibe nzima ebantwini. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebeleland, uMnumzana Comfort Muchekeza, uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sonke siyakwazi eZimbabwe. Umuntu ule United States dollar, umuntu ule South African rand, umuntu ule Botswana pula, umuntu ule Zimbabwean dollar, commonly known as RTGS. Imali zonke lezi ziyathenga lapha. Intengo ikhwela kakhulu ngemali yalapha ekhaya eZimbabwe. Into yenza ukuthi ikhwele kakhulu, ama rates ayachintsha almost every day. Unofficially. Officially, kuchinja once a week. Government ya ile auction ends once every Tuesday. But abantu abanenye, labanye amabhizimusi, abayenza izinto eziphandle komthetho, bachinja ama rates abo every day. Khonoko kwenza ukuthi intengo yeZimbabwean dollar idure kakhulu.
Ngalesi sikhathi ungathi kudingakala imali enganani ukuthi umndeni owodwa uziphilise. Ukulula yini ukwenza isamo ngemali leyi ngendlela intengo yempahla ikhuphuka ngayo?
Into le siyayenza every month what we call a family basket. Lokhu siqhubeka siyenza lokho. I-challenge ingaba khona. Otherwise after a week or so uyathola ukuthi imali lesiyana siyabe sesitshintshile. Ende kakhulu ziyabe zitshintsha nxa sesisebenzisa ama rates black market. Ku official rates uyathola ukuthi kuyatshintsha mpitshana mpitshana, akutshintshi ngendlela okutshintsha ngayo ku black market.
Uhulumende uthi wenza imizamo yokuthi uhlupho lolu lube nganeno. Libona ingani imizamo kahulumende iyadala umahluko yini?
Ihulumende iyaseyenza imizamo eminingi yokuthi into zibe ngcono, ama prices ayehle, into zitholakale. Like khonoko sikukhuluma kwe auction okuyenzwayo ukuthi amabhizimusi amaningi especially baku production labanye babezuza i-United States dollar nge-rate officially. Thina sikhangelela ukuthi ihulumende i-publish labana abanisuza imali. Then balandelele ukuthi imali leziyana bazisuse nge-official rate. But nxa sebebuya kuma-consumers, ama-consumers are not benefiting. Bethengisela ama-consumer ama-products abo. Sebatshela ukuthi imali lezi siyazisudla usisuza kumsika waphandle ku-black market. So akusakhanyi ukuthi labana abazuza imali ku-auction nge-rate ikahulumende bangapi. So uhulumende kufanele ukuthi ilandelele kakhulu, ibone ukuthi abantu bonke abasuza imali lezi, imali lezi ziyafakwa ku-business leqiniso yini, and ama-consumers ayabenefita yini kumali lezi. I think umsebenzi ngowethu sonke ama-citizens ukuthi lathi sibone ukuthi siyenza izinto zokuthi impilo ibe lula kithi sonke.
UMnumzana Comfort Muchekeza yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuke ukusilela kwempuphu esitolo kodwa itholakala emkambo wensitha. Lithi imbangela ngamankampani agila imikhuba. Iphephandaba le-Herald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission yakulandula ukuthi igile imkhuba ngoluhlu lwabavoti olwe-voters roll ngemva kokuba abantu abaningi beswele amabizo abo. Singene kusigaba sembiko yenu.
Yeah, Studio 7, Studio 7, livuka njani basakazi be Studio 7 labalaleli bonke. Indaba yamabizo le indaba yezekhi le indaba yenzima kabi le indaba yenzima kakhulu sibili. Angazi ukuthi kanti amabandla aphikisayo vele abakwenzayo kuyini ukuzenza abantu abavotayo babe lethemba lokubana lolukhethwa so lokuqiliwezelwa mpela. Uchamisa engomunye, uchamisa engomunye ngabe kuyayala delimitation e current delimitation yangayivumi vele ayiyale vele kubuyele ku delimitation boundaries yakudala ka 2018 kusetshenziswe yona yakudala leyakhathesi ngoba ibolile izekhi inyakanyaka iyezi inyakanyaka kuphela ikuriga kodwa ukuthilezi lapha akula election abangayiwina xa bona bekhala bethi umnangakoka announce i-date ka-announce i-date bagijimele yayiphi i-election abayibona nto abazayinqoba vele.
Yeah, Studio 7, siyabingelela salibonani basakazi kanye labalaleli, siyabingelela sithi ziyani lesilo sizosinyama sikamthwakazi. Sibonge laphana umongameli esememezela usuku olukhulu mhlazi ngamashumi amabili nantathu kuncwabakazi. Asambeni impela, asambeni bantu bakithi siye votanini. La mabizo ethu sibone ukuthi siyawathola lapho esibhalise khona, sifuna ukuwathola kwezindawo. Njengoba mina ngisuka kugodla omnyama mahlaba ayithola mafuzo afulele madoda umajili isimbi ngomlenzi esilala tyani khophana ku ward 3 angifuni ukuthola sokuthiwa mina ngiyavota esigodini e-6 valley phela funa ukuthola khona e-Flapus. Siyabonga laphana siyekhiphana umbuso owe-Zanu PF lo usinikeza inkenya, usinikeza ithukelo kuthiwa isidabula, usinikeza into kuthiwa ibhali, usinikeza sikholele ngathiwa zinkukhu. Asameni siyewudiliza umbuso kamnangagwa bantu bakithi.
Nanguvele empini ngigidi usesigodini okwamanje ngisebutshana ngiyadubeka ebutshana lapha. Studio 7 ngifuna ukulungisa enye indawo lapho engiyizwayo la. Umgaba 1984 ndatiswa igogo kumandebele indaba yatsho ukuthi ndatiswa kumashonaland. Andiyabona into engizinto kumele zilungise nxa bona sebesilwa. Inkomo ekhe ikhulumile wathi lithulezwi idinga zingasukuma khonale kathesi sekulabanye abakithi abangamzwanga unkomuntu udwa esithi nxa esithi zizasukuma khona ngale. Bese ngizama lokuthi ngicollecte umama lo othi amahovethi ngathi amanye amahovethi engathi amahovethi sesijolathi sonke ukuthi lanxa umuntu esehamba phakathi kwabantu ngasebasithuzi ngenxa yokuthi abantu sebekhangela ukuthi usapota iZanu. Ngathi amanye amahovethi asikho ukuthi siyafanana sonke sonke sisapota iZanu. Hayi, iZanu asuze ngafana isapota mnami.
Studio 7, hayi lami mbingelela Studio 7. Bengicela bekelibale yami lami emoyeni. Hayi, angifuni ukuphawula nje ngibe mude. Hayi, ngikhala nje ngozethi nje yedwa lapha, ngikhala ngozethi la. Zimbabwe, Zanu PF, Zeki, Zifa. Hayi, problem yodwa, problem isele lapha ekhaya engazethi. Hayi, ngoba izethi nje iwing yeZanu PF le nje, hayi lo nyaka kuvotwa. Kuvotwa lo nyaka. Ngoba abantu abazathu sithi bavota abafica amagama engekho.
Ngibingelele enkundleni, ngithemba lonke likahle. Ngiyezwa indoda leyi lamhlanje kuthiwa ngu-Angiston Sibanda. Ngoba uhlala ethi into zonke zilungile lapha ekhaya, into zonke zilungile elizweni, kodwa ngiyamangala masekhala ngemali yokuwa. Sihlala sisitsho ukuthi nalabo ababahlephunelayo labo abayibo abacabanga ukuthi ilizwe ngelabo bodwa kuzaphela ngelinye ilanga kungapheliyo kuyahlola. Ngoba nango la esekhuluma ukuthi imali yawa elizweni, iwa njani kuye imali elizweni yena esithi into zonke zilungile?
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale lephalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumeza uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika aphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiswe kumahola asanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenethi ubususiyasayinwa ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo owake waba ngomsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence ubikwa ezancintisa kukhetho lomnyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli. Kubike abezindaba abe-Associated Press. UPence wayengumsekeli kamongameli Donald Trump, yena othi laye uzancintisa. Sixoxe locubungula izombusazwe njalo elilunga le-Triple C elihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the president is just another option for our Republicans. Sibona uPence wayenguVP kaTrump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngoJanuary 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha ipresidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona laye uTrump nguye ngathiwa ulama-points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-locals, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula izombusazwe njalo ulilunga lebandla le Citizens Coalition for Change iCCC khonapha eMelika. Sixoxela ese Ohio. Siziphethe ngebe zihamba phambili. Amalunga ebandla lezano PF awedale leParliamente apasise umthetho osolwa ngabantu abanengi owe-Criminal Law Amendment Bill, obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill, wona owenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Abalokhe bengakayihlola amabizo abo ku-voters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokugcina. Ngakolunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota loqitshwa kusasa. Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhla ka-23 kuNcwabakazi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Asidibaneni kwezekuseni njalo kusasa.